siyananzela ukuthi isebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyokudla lokwenza konke. Kodwa-ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini, sinanzela ama-departments atshiyene nama-sections atshiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini.
Izisebenzi zengezelelwe emalini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lekhansil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni, ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty bottom line khathesi isimi kusimo se-10,000 zimdollars ngenyanga. Ngokunjalo-ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngatsho ukuthi sibile imali ethwalwe emalini, but eqinisweni imali esiyitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu yokuthi lanxa le imali ibe yi-compromise position yokubana siyivume, but izisebenzi hhayi azithokozi, zilokhu zifuqa njengoba sitshile ukuthi hhayi njengabakhulumisana lo mkhathi sivumile kwi-compromise position. Kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukumeza kakhulu kuyindaba yeholo likadisemba lelo elincane elingakabuyi, ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi ingathokozi. Njalo izisebenzi yatsho ukuthi hhayi nxa le imali ingaqedali ubani ibuye kadisemba, zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So-ke sikhayela ukuthi ukhansil masinya alungisise imali kadisemba, ngoba nxa ungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele yenale imali etholakeleyo izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabuleli.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko ukuthi izibi zivuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Well, okuyiqiniso ukuthi thina njengezisebenzi zakobulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho bananzelela ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke izinto zibe ndawonye, imoto zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubeza kubuyela emsebenzini, njalo ukhansil laye azame ukuthi phezu kwalokho iholo kadisemba esiphuma ngalo lihleli kuye khathesi, izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week. Ngoba ukusebenza kwethu sanazela ubana siyabe sikhangele lingelanga elinje kwenziwa i-area enje nelanga elinje, okwesingavele sichave from Tuesday to Tuesday idorobho liyaba lomehluko. So sesikhalile umasipala asapoti isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze, abuye asinike leholo esilikhale kathi sebenze ukuthi abantu badle bathole amandla okusebenza. So lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala, singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe, thina izisebenzi vele sizodlala ingxenye yethu. Lokwasikuthandabuzi kwejwayele njalo.